tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 okumpandula 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe amabili amakhulu anikwa imali nguhulumende phansi komthetho we Political Parties Finance Act. Sekule minyaka emihlanu kwabhubha wayengumongameli uMnumzana Robert Mkabe, kulabanye abathi ilizwe okwamanje selidonsa nzima ukwedlula isabusa. Intatheli zindaba zifunda ukuthapha indaba zisebenzisa i-artificial intelligence. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi lukahulumende oluphethe imali yelizwe solunike ibandla leZANU-PF izigidi phose ezingamachumi amahlanu i-47 million Zimbabwe Gold phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Eliphikisayo LACCC lalo linikwe i-22 million ZIG. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Imali le yabelwa amabandla ngenani labameli bedale lePhalamende. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe lizasebenzisa imali le ukubhadala izisebenzi lokubona ukuba lizanqoba kukhetho
luka-2028.
NjengeZANU-PF siyathaba ngemali le. Esikwenzayo kubalulekile, sifuna ukusebenzisa imali le ukuba sithuthukise ingatsha zethu. Asilandaba lokutshela uZulu ngesikwenzayo.
Ekhuluma leStudio 7 unobhala jikelele webandla leCCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthe uyathokoza ngokuphiwa abakwenziwe imali le, sithi ulethemba ukuba izosetshenziswa ukuqinisa ibandla leli.
So siyakubongela lokho and lethemba lokuthi iminister of finance izakwenza ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi imali leyi isebenze inhloso yayo engeyokuqinisa iparty njalo engeyokuqinisa ivoice ye-opposition eParliament, emastrictini ivoice of opposition position kuma communities. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi sizaqinisa ukufinyelela wonke ama communities ngaleyo mali. Njalo futhi senze le congress, senze la policy, senze la ma conferences agoqela i policy conference, agoqela ama conferences. So konke lokhu kana siyakujabulela ukuthi sesizafanele ukuthi sikwenze. Kuyamakela ke izinto eziningi ezokuthi i-opposition akumelanga ithole incediswe ngezinye izindlela ezivela ngaphandle kumbe i-foreign aid ngesilungu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo ayakhonona ngemali le esithi yenza ukuba amabandla amabili kuphela aqinisaka eZimbabwe. Unobhala webandla le-United African National Council uMnumzana Alpheus Mapuranga uthi kumele uguqule umthetho we-Political Parties Finance Act.
Thina njengebandla eliphikisayo ele UANC, United African National Council, ekhokhelwa ngumnumzana uPercy Chigodora, sithi hayi lokho okwenzakaleyo thina sikubone ngani kulungile, ngoba imali le imele ibe imali enikwa ama opposition ama political parties wonke asezweni. Kodwa ngenxa yokuthi iZANU-PF yabona ukuthi kungayenzakala kanjalo iza kukhitshwa esikhundleni ngamanye amabandla, so bona bayaphonga ukunika labo abalabo kuparliament, ngoba singakhangela ibandla likaJabangu leli umuntu owayenza ukuthi bakwanise ukuthi babe le 2/3 majority eParliament. So lokhu ngokunye kokuthi bayambonga ukuthi uyabasebenzela sibili kakuhle.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi kumele amabandla aphikisayo etshengisele ukuba enza okungcono kukhetho ukuze atholele imali enikwa nguhulumende okusemthethweni. Enye yalezi ngcitshi esebenza lenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network, umnumzana Thomas Thole uthi kusemthethweni ukuba amabandla amakhulu aphiwe imali, kodwa nxa amabandla amancane esola kumele kuguqule umthetho.
Umthetho lo uvela ukhona, kodwa ubona kwami kumele amabandla amancane yakhulumisane lalabo abalungisa imithetho ukuze umthetho lo uguqulwe.
Bayakhonona abakwelinye icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba abathi kumele benikwe imali le nguhulumende, hathi icele likaChabangu labanye bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Namuhla sekufike umnyaka wesihlanu selokhwaye umongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe wabhubha ngomnyaka ka-2019 elizweni leSingapore lapho ayiselatshwa khona. Abanye bathi isimo sezomnotho asithuthukanga njalo amalungelo oluntu alokhu enyathezelwa selokhe umongameli umnumzana Mugabe wabhubhayo. Intambo zombuso zathathwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa abathi zimbila zantabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust.
Umuyi owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe abantu bamkhumbula ngezindlela ezijeneyo kusiya ngokuthi umuntu ungaphi kwelizwe njalo wabonani kumbe wezwani ngaye. Isigaba sakuqala ukuthi uMugabe simazi njengomuntu owakhokhela ukuthatha ilizwe kwabancindezeli. Sibe mazi ngaleso sigaba futhi engkokheli eyangena lozibuse omuthe elizweni leZimbabwe eqalise ngu-Prime Minister wagcina sengumongameli. Isigaba sakuqala ke leso esingathi ukukhumbula umuntu owayengumlweli wenkululeko. Okwesibili ke sokusiya ngokuthi ungaphi kwesigaba, nxa ukhangela umhlubulo weMathebeleni leMidlands ubonakala njengomuntu owaba lochuku, umuntu owaba lesihluku ngaleso sikhathi kukhitshwa ibutho le-5th Brigade eliyilo lahlukuluza abantu kulowo mhlubulo weMathebeleland ezigabeni ezishiyeneyo zeMathebeleland leMidlands. Ngakho-ke nxa bemcabanga uMugabe bacabanga umuntu owabulala izihlobo zabo, umuntu owahlukuluza izimuli, umuntu owavumela ukuthi ibutho le-5th Brigade licatshisa abantu kuze kube namhlanje abakwazi ukuthi izihlobo zabo zingaphi komango njalo kwahamba njani ngazo. Kube sokusithi-ke isigaba sesithathu, umongameli welizwe uRobert Mugabe ukhunjulwa njengomuntu onguye owenza ukuthi iZimbabwe icine ila isisenkingeni ephakathi kwazo kuze kufike namhlanje. Ngezinye indlela umuntu wahlala kakhulu embusweni, lanxa wayeqalise ngumuntu owayethandwa ngabantu wagcina abantu bengasamkhwabithi ukuthi abe sesihlalweni sonezo. Ukhunjulwa-ke njengomuntu wathi ilizwe leZimbabwe ligalula phakathi kohlupho, abantu bengelamsebenzi, imigwaqo lenye infrastructure isifile, abantwana bengasatholi imisebenzi, imfundo isinzima, abantu bengasatholi imfundo ngendlela eyayitholwa ngayo kuqale amahara emakolitshini, kathesi abantu bathwala nzima. So yisigaba sesithathu-ke leso abantu abangamkhumbula ngaso umuntu owayesehlezi kakhulu esihlalweni waze wagcina-ke esekhitshwa ngendlela eyayingakhangelwanga ukuthi aphume ngayo. So ngamafitshane-ke nguMugabe lowo nxa abantu bemcabanga kusiya ngokuthi ungaphi kwelizwe njalo kuyini wakubonayo ekuphileni kwakhe.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi yecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust esixoxelaye ekobulawayo. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisungule uhlelo lokufundisa intatheli izindaba elizweni indlela entsha yokuthapha indaba kusetshenziswa i-artificial intelligence kumbe AI ukuze zingasaleli emuva ekwethuleni indaba ezimqotho. kubika u-Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba zakobulawayo ezingamachumi amathathu zibe nethuba livilo ukufunda nge-artificial intelligence. Unkosazana Tanaka Murerwa, intatheli izindaba yesite ngomunye ofunde okuningi kuhlelo lwemisa Zimbabwe.
I-AI luhlelo oluqakathekileyo kakhulu, ikakhulu nxa sikhangele thina intatheli zezindaba singakhangela ngokuya kokuma kwezinto umumo womnotho. Siyabona ukuthi ama-newsrooms amaningi asesele elentatheli zezindaba ezinlutshwane. Ngakho-ke uyathola ukuthi umuntu oyedwa kasekumele ukuthi ayenze umsebenzi ongathi omningi kulalo kade ehlala ewenza. Ngakho-ke nxa silama-tools lawa athiyeneyo, ama-tools lawa akwanisa ukuthi ayenze umsebenzi wethu ube lula, ngoba alakho ukuthi asincedise ngendlela ezithiyeneyo. Ngakho-ke siyalubonga kakhulu uhlelo lwelu esinulethelwe ngabantu bemisa olusincedisileyo ukuthi sifunde indlela ezithiyeneyo esingasebenzisa ngazo i-AI. Akhona amanye ama-newsrooms aseqalisile ukulisebenzisa. Ngakho-ke siyakhangelela ukuthi singancedisana ngawo ukuthi siye silokhe sisiya sikhulisa ulwazi esilalo ngendaba ze-AI. Ngiyabonga.
Umnumzana Douglas Ncube uthi usethole ithuba lokuyafunda nge-artificial intelligence.
Ngithole ithuba enhle kakhulu elizangizela kakhulu ulwazi elithole namhlanje kumisa AI namhlanje. Ithuba leli ngele-Africa nge-journalism AI in-sub-Saharan Africa for small newsrooms. Ithuba leli liyaqala ukufunda kabanzi nge-AI. Sivela mhlaka 9 September lethu namhlaka 18 October 2024.
Umnumzana Sean Ndlovu, umbalisi ofundisa ngezebulenjini be-internet okugoqela i-artificial intelligence, uthi kuqakathekile ukuba intatheli izindaba zibe nolwazi olujilileyo nge-AI.
I-AI ngi-technology leyo evumeza ama-journalist or anyone emhlabeni jikelele ukuthi ebekwalisa ukutshela i-AI le ukuthi imyenzele imisebenzi enzima kumele ithathe isikhathi nxa uyenza indaba ku-newsroom. Namhlanje sikhuluma ngokuthi singasebenzisa waphi ama-tools asinceda ze-AI, okufana nokuthi sikwazi sincedise ukuthola izindaba kuZulu, isikwazi ukusiphekela izindaba nxa singafika emahofisini ethu. Le ndlela futhi i-AI ingasincedisa ukuthi ithumeze indaba kuZulu. So nje sikhuluma indaba lezo ze-3 ukuthi singasebenzisa njani i-technology leyo ukuthi ithumeze, ithole lokuthi ipheke intatheli zendaba sithumezele kuZulu.
Unkosazana Helen Sithole, igqwetha lemisa Zimbabwe, ukhuthaza intatheli zindaba ukuba zinanzelele zingephuli amalungelo oluntu uma zisethula indaba zisebenzisa ulwazi lwe-AI.
EZimbabwe njengokhuluma kathesi asila umthetho okhangele i-AI specifically. So njengoba singela umthetho okhuluma ngendaba ze-AI, kuyakhoza i-confusion ukuthi kahle kahle umuntu engayenza icala esebenzisa i-AI kuzohamba njani. But even though singelayo umthetho okhangele i-AI specifically, silawo amanye ama-legislation, amanye ama-act esingasebenzisa singakayenzi i-legislation ekhangele i-AI, ngoba singakhangela i-constitution yakhuluma ngendaba ze-privacy. So ukuthi abantu benanzelele into abayikhulumayo njalo ukuthi basebenzelane njani labanye abantu.
Umsekelo mphathintambo ohlangothi lukahulumende olwe-information communication technology, umnumzana Dingimuzi Phuthi, uthi eleZimbabwe liphakathi kokubumba umthetho okhangelane lokusetshenziswa kwe-artificial intelligence. Ebuzwa i-VOA enkundleni ye-WhatsApp ngemithetho elawula i-artificial intelligence, uPhuthi uphendule esithi kukhona abakuzamayo okwamanje lokho kungakabi ngumthetho ocacileyo. Uthe bazama ukuba bebumbe umthetho ozahambelana nemibono yamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IHamas ithi elemelika kumele libambe ngamandla ele-Israel ukuba lisayine isivumelwano sokukhomisana umlotha. ele Israel lalo lithi Hamas iyo engafuni ukusayina isivumelwano esalotshwa ngeMelika esiza kwenza ukuthi kubekwe phansi izikhali njalo kukhululwe abe Israel abathunjwa iHamas ngomfufu nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba beReuters. Abezindaba beAssociated Press bathi abantwana abafika phose amachumi amabili 17 bafele engozini yomlilo eHillside eNjarasha Academy kwele Kenya izolo ebusuku. Amapholisa athi umlilo lo ulumathe ngesikhathi abantwana belele. Abantwana ababhubhe engozini le baleminyaka efika phose ichumi inayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ise Washington. Wezi phathelane leMelika ngalesi isikhathi abazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngoLwezi lonyaka. Ababalisa umnumzana Donald Trump omela ibandla leRepublican Party. Lonkosikazi Kamala Harris omela ibandla leDemocratic Party. Belungiselela ingxoxo-mpikiswano ezakhokhelwa ngabezindaba abe-ABC News ngolwesibili. Ezinye izizalwane zeMelika zikhathazwa ludaba lwezenotho njalo zikhangelele ukuzwa ababili laba. Besipha amacebo abo ngalokhu. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe njalo isizalwane seZimbabwe isihlala khonapha eMelika.
Kundaba zenotho mbona mina unumzana Trump bemsekela bona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama 10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombili zona lezo. But yabona ukuthi kathesi unkosazana uHarris kakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho ngoba wayehamba as a VP kababa uBiden. So ukuthi uzatshintsha umumo angiwuboni okukathesi, but to stay the course ngoba sasisuka laphana kugcikwane le-COVID. So angiboni i-direction itshintsha too far from where she's at.
Ukuselakala kwenguquko lokhu kungabe kubangela kwini?
Ama-Democrats vele bathemba ukuthi i-government kumele incedise abantu in most things abangazikwanisiyo. Ama-Republicans la akhuluma nge-freedom of economy, capitalistic mindset yokuthi umuntu kumele kukhitshwe ama-regulations. Yabona ukuthi into engantwa ihlukanisa amabandla lawa is regulations. Singakhangela laphana ngendaba zenotho. Umnumzana Trump is talking about drilling for oil in all the protected lands esiduzane kwamanzi and all this other stuff. Ama-Democrats athi hatshi lokho akuyenzi ngoba amanzi aqakathekile for the very lifeblood of the American economy. Ikhoingubonayo
abantu abakukhangeleleyo okukhulu kulingxoxo-mpikiswano ikuyini?
Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani. Ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump he has already spelled out izinto azaziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race enguye o-contestayo as the president. Laye kumele abuye asitshele ukuthi laye ume ngaphi ngoba siyakwazi ukuthi i-last debate yakhipha ubaba uBiden kumkhankaso lo. So it's a very very important situation esiya kuyo ngolwesibili.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe eMelika njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika. Obese cingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 eseOhio. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibona nami bathokaza bahle. Ya lapha sizozama ukuthi sishumele ivangeli abantu abangaliboni kodwa elingasiza umphakathi wakithi siyisigaba sami simathebeleleni. Siyazi ukuthi ubaba uNkomo wasishiya ezandleni ezimbi ezingananhliziyo enobuntu nomunye umuntu. So sicela ukuthi kube no-president kwelakithi no-vice president wakhe esizomvotela as by 2028 bakithi. Nathi sibambe embusweni emapalamente nakuma-presidential ukuze sitshentshe isimo lesi siphakathi kwaso kuleli sigabeni sakithi. Ngoba siyabona i-tribalism iningi iyenzakala kodwa thina singabantu bangapha sibizwa ngama Second Republic kodwa i-tribalism yakhona bele seyidlula lalo Second Republic. Cela ukuthi sivoteni sibe no-president no-deputy president wasemathebeleland abazosimela phambili sobavotela futhi ngobuningi basibulisele isigaba lesi.
Yes, salibonani, TPO7, sakazi nabalaleli, nabaphathi, obingelelayo nenhlanhla, ngiphuma endaweni yakwaNkosikazi esigabeni esigabeni sakwaMakoni, eMbindiswayo. Bengicela usizo bantu bakithi lonke abalaleli ba-TPO7, bengicela ukufuniswa uSharon Mpofu waseNkayi. USharon Mpofu sadibana wayengumngane nokaba sisom omncane ehlala koBulawayo. So ngaxhumana naye, sagcina mina naye sesithandana ngomlida la eGoli, sahlala sonke eSouth Africa endaweni yaseRustenburg eNorth West. So sahlala saze sagcina sesithole ingane. So ithe ekutholeni kwakhe ingane ngayibeka ngithi mhlawumbe ezithweni, isikhathi azithwele mase kufika isikhathi sokuthi ethole ingane. Usisi wami wasesithi kungake kwenza ukuthi ube wedwa ngapho. So kunganjani ukuthi uNkosikazi kabe ezotholela ingane ngapha kukimi. So ngase ngivuma ngoba ngayengisisi wami utsho kanjalo. Wahamba-ke lo mntwana uNkosikazi wayethola ingane. Uthe mayethola ingane khonapho ngabotshwa mina ngibotshelwa amaphepha. Ngathi uma ngiphuma ngahamba ngayibona ingane amshiya yayinabo-2 weeks. So ngase ngiyamshiya eGoli ngabuyela mina eRustenburg eNorthwest ngomsebenzi. So uthe masefiki lami ngase ngimitsho ukuthi hhayi njengoba ingane sikhona ngabuye-ke uNkosikazi kwaba nezitori thizeni engiye ngikwazi nokuthi ngisibene kule ndawo. Kodwa baba ilahlekelana kwami naye uSharon Mpofu. Ngahamba eGoli ngisiyamdinga, ngathola ukuthi asahamba ekhaya, ngangatholi inamba, ngangatholi indlela yokuthi ngamthola njani. Ngamdinga, azange ngisamthola. Kodwa engikucabangayo ngaye noma kubo ngingakwazi, engikucabangayo owayehlala ekutsho kimi ikuthi yena unobhuda kuthiwa nguMorgan, bembiza Tsvangirai. So bengicela zihlobo ngingifunise uSharon Mpofu, ngiyafisa ukuthi ngimthole nami.
Selibonani basakazi bethu linjani? Hhayi, bangithi sasagayelana nalokho sikubona eZimbabwe. Lize lingafanelanga usoli, ungasola sokufanele ucatshewe. Usuzwe ma ukhuluma bathi bedeyi kokufana njalo uzocatsha. Lize ungafanelanga nje ukhulume ngezana ukuba afanela usoleni mnakako ukuthi lokhu ke kodwa bazokutshela idemokhrasi. Wazi ma ungaya ekobo South yakobobutswana, kulapho ngabona khona ukuthi hayi iZimbabwe aliya demokhrasi. Uzimbabwe nje into idemokhrasi phela kayikhona nje lencane nje kayikho. Abantu bathwele nzima, babotshwa mahlana, abantu bafake emajele. Kawukhulumi ukhululekile, kawuhambi ukhululekile. Izano nje yona vele akula ukuthi ngabe saluyenze eZimbabwe. Ezilonke usese lento into zama izano. Noma kungakhitshwa wenalo mnakako oyigugraund, waqeda abantu. Okwezilonke ngokuyizane nje kakhula lezwe lezolunga la.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 bebesinika imbono yabo.
The Voice of America. Itiwoza Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sihamba leqembu lomdumo we-Afro Classic Jazz elizibiza ngokuthi Mkhiwa Omhle, liphethe idlaladela lwelitsha elilesihlekwa esithi Intotho Viyane. Iqembu leli lilamalunga amabili njalo licula likwele South Africa. Nangu umholi walo exoxa noNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Thank you. Bakala balandeli, bakala balandeli bebhozo. Bathi kuyose kube nini iJesu ingabuye ekhaya, bayakhala abantu. Zamani okungcono bafana bebhozo, zamani okungcono bethu.
Salibonani balandeli, salibonani balibakithi. Okhulumayo nguSibusiso Ncube osemculweni ngebizo elithi umkhiwa omhle. Umkhiwa omhle kunguSibusiso Ncube noWandi Ndlovu. USibusiso Ncube udabuka eLowakwelo esinangeni, bese uWandi Ndlovu udabuka ePlumtree esigabeni seNgwana.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wethu ukhona kuma social platforms wonke, singabalisa uDistroKid, uYouTube, kabo Apple Music, i-social networks zonke ziyatholakala ingoma zethu. Bese kuthi mhlawumbe ongabe efuna i-CD kumbe i-USB angasithinta ku +27 67 222 5518. Okwamanje sisase South Africa, +27 67 222 5518.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Engingakusho mina kubalandeli ukuthi empilweni nasemhlabeni nezikhathini zamanje, abantu sesiphila i-quick life, i-word of advice isiphuma ngcono emculweni, ukududuzeka sekuphuma ngcono emculweni. Futhi bese ngithi mina kubalandeli, asihlaleni nomculo kamkhiwa omhle, umculo ophilisayo, umculo okwenza umuntu azizwe engcono. Siyabonga.
Yebo ke umculo omnandi lapho kade siuzwa uhlelo lwethu lwe Live Talk. Liyalandela umculo lwe Woza Friday. Liyalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.